bathe nje besanda kuphuma nje ezimoteni zabo sahambe umanganyana omncane imobhi yama-youth yabi impounder phezu kwabo bebachaya ngezitina bebajikijela ngamatshe nangamabhodlela awumasikadi and all that. So I think-ke into yakhona yaqhubeka labo i-youth lokhu balandela bengathi babaleka baze bafika komunye umuzi ubaba wakulo muzi wathi no ngenani icashe kule ndlu yakhe e-round efulelwe ngotshani. So bacasha lapho thina in the meantime sasibadinga singale emzini silokhu siya up and down ukuthi kanti o-VP bangaphi ngoba ngabantu okumele ngabe sebefikile ngaleso sikhathi singabatholi. Eventually i-message yasifika kithi ukuthi hayi abantu ababavalele endlini komunye umuzi kule mobhu yama-youth ebusy they also indaba yokuthi bezezama lokuthi bathise indlu yakhona ngoba ifulelwe ngotshani. Kuke sifika sithole ukuthi hayi imobhu yakhona yama-youth ngempela ilokhu ibuthene ngaphandle kwale ndlu yakhona le yabe lokhu ebebhizi bethethisa and into ezifana nalezo. So safika sazama ukuthi-ke sikhulumisane labo sibancike ngokuthi hhayi singabantu betshintsha sonke so kungaba njani ukuthi lisuke lapha liye ngale okwenza umsebenzi khona ngani ukuthi livalele ama-leaders ethu la. So eventually kwabuya kwaqala kwabuya ama-vanguard azama ukufika ekhulume labo but abazange bawalalele. Ngazobuya i-chairman we-youth uChidziwe nguye umuntu engagcina sebenzisana laye-ke ukuthi sitshove i-youth leyo ukuthi isuke lapho itiye indlela.
Babekhanya ukuthi bengaba bengabantu bebandla kumbe ngabantu nje.
Well kunzima ukuthi utsho ukuthi abasibo bantu bebandla ngoba babegqoke izikipa zebandla and lakhona futhi even be-addresswa ngingathi be-addresswa ngama-vanguard even uChidziwe babengathi nje ngabantu abaziwayo so and the thing yokuthi singathi babethunywe ngubani esingakutsho nje ukuthi babecula ukuthi jamisa all along ukuthi nguye umuntu abamfunayo and makhupha abamfuni. So angazi ukuthi one can read into that ukuthi babethunywe nguye noma babezenzela bona ngebizo lukajamisa.
Ngokubona kwakho okwakungenzakala lapha abantu laba babesethusela yini inkokheli leyi kumbe vele kwakungafu muntu?
I think babezimisele ukuthi ngoba babedakiwe kukhona umuntu wayebathengela utshwala from later noma sengisizwa ngibuzisisa kahle ithole ukuthi kuthiwa babenikeza imbanje lo tshwala because vele babengarizini abantu bakhona imobhu yayiphomu abanye babephomu kulandela nje but ama-leaders akhona babedakiwe ngoba babenokutshwala.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani kudaba lolu? Ludaba oluzaphela nje kuphela kumbe ludaba oluzaba le mbangela yokuyenzakala kwela kusasa lebandla?
Imbangela ikhona ngempela ngoba ma bengadisciplinwanga laba bantu akula assurance ukuthi kusasa basoze bayiphindele nto shinezinye indlela kuzoba nzima kakhulu for umama akhuphe ukuthi even a-attend ama-meetings la ama-youth la will be around ngoba if bephesiwa into yabo le and akuqala ngento-ke bashaywa futhi besemhlanganweni kobulawayo this time beshaywa ngama-vanguard esabakonayo sibila kuma-video